Ukwanda kobugebe ngolokhu ethusa kakhulu. I think kungabe kutshengisa umumo ohlubo oluphakathi kwelizwe ukuthi into zinzima kathesi, abantu baningi abasebenzi basezindlini ngenxa ye-COVID. Amabhoda la-South Africa kuvaliwe. So kwenza abantu bezame ngayo yonke imizamo engaphandle komthetho ukubana bephile. I think kutshengisela obala ukuthi ilizwe kwezomnotho siphakathi kodubo olukhulu kakhulu ngoba into le ibingayandanga ngoba ingavamanga eZimbabwe.
Inkunzi ebanjwa kulezi insuku efana lokubamba izimota ezithwala imali ivame kakhulu kwele South Africa. Ngokubona kwakho kungaba kulezi gebengu ezivela eSouth Africa yini elizweni kumbe izigebengu zeZimbabwe esezisebenzisa nje indlela le evame kwele South Africa?
Ngokubona kwami so bantu beSouth Africa ngabantu baseZimbabwe akula even ebantwini aseke babanjwa otholakale ukuthi ngiwayele kweSouth Africa. Nxa ukhumbula ukuthi ngesikhathi umnumzana afikile Mbalule ngominister for Affairs, noyo minister of police wa South Africa uke wakhuluma ukuthi basuspect ukuthi iningi labantu ababamba inkunzi South Africa ngabantu abasuke kweZimbabwe abatrinileyo, abanye bangabe babaleka esisotsheni esipholiseni ngoba kuobala even kuma cash and transit ukuthi ngabantu abalobungcweti kwezempi o kwezokula. Indlela abenza ngayo kekhanya ukuthi ngabantu balobuciko okuye ukuthi ngama-ordinary civilians. I don't think ngama-ordinary civilians ngabe ngabantu abale-background e-military kumbe esipholiseni and aso bantu be-South Africa ngabantu bakhona apha eZimbabwe abangabe behamba besiyayenza ukuganya i-South Africa bephenduka. Manje ngoba kade sikungadluleki emabhoda yikho kwenza ukuthi amacala lawa ande kakhulu eZimbabwe.
Emithethwa ndaba ungathi amacala obugebenga obunje aphathwa ngendlela yini izephulamthetho zijeziswe ngemfanelo?
Ezikhathini eziningi amacala ezigebenga lezi awapheli ngoba isikhathi bephiwe ibheli abaningi labo liyabaleka obufakazi abutholakali. Ukuyabingela muntu nje olesibindi sokuthi eze phambili ezowitnessa kodwa imithetho sibili ibazama ukunika ezingathi ngama-deterrent sentences kodwa iningi labantu laba abaningi vele bangabantu abakuran maybe for 20-10 years and above bahlala babengekho bebalekela amapholisa obalekela ingalo yomthetho. So yinkinga ekhona kodwa kulawa amalutshwane amacala ayethiswa ayezephele bayagwetshwa kakhulu sibili but uhlupho ukuthi umthetho kwesesikhathi uyamela wonke umuntu yiko even labo abagwetshwayo ema-magistrate court nxa sibe siyinkantolo enkulu yayikhotha iningi labo babaleka ngesikhathi se-bail pending aphile bangathola amaaphile behle bebaleke yinkinga ekhona.